njoba kade singane sisendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane lalo. But sithanda futhi nokujabula ngoba ukhanya inkosi sisikhumbulile. Izulu selisina kunje kade sengivela eHarare, umgwaqo wonke lolizulu. Izulu lisuke kubavele beli lizulu. Enthemba kade siloko lisina. Kuyinto engasincedisa ke ukuthi siphume kulo duvo sikile. Yindaba sibile sikhangeleyo futhi yamazinaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2-3 weeks, amaviki amabili amathathu aphelileyo. Sathumeza-ke ukuthi hhayi sicela ukuthumeza-ke umeya wethu, utankek wethu, udirector wethu we-engineering, ama-committee chairperson we-future water, committee chairperson we-engineering, ukuthi beyebona ama-ministers amathathu. Ubaba uMthuli, uminister wethu we-local government, ubaba uThando, lo minister we-land water, ukuthi bexoxisa nabo ngoba into esiyifuna ngeyokuthi kudiclare ukuthi idolobhu lakobulawa is a water crisis city, ukuze kusivulele ama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendoda ngedolobhu likamani. Lizakhangela ukuthi izikotsho zethu ezise-open forest zaserochesta esithi ngama-high yielding boroughs ethu amaningi akhona kasebenzi kasekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi kani-arele sinike zona kudala. Uzathola ukuthi umagogwe nezinye indawo ezangapha zazinagazele for the-aquifer engamandlovu umagoze nalawa. So sibathumile, I'm sure after ikhefu lonaleli bavuya khonale-ke ukuthi behlangana nabakhokheli be-government. Into esiyikhalula yena leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu letilidike water crisis sibe ne-funding, direct funding ezancedisa-ke udubo esilalo koBulawayo.
Izulu uyatsho ukuthi linile, angenile yini amanzi emadamu?
Ye, ukuthi kathethu asikakutholi-ke from umanjinela wethu. Ngizaphasa ngingaxoxisani naye-ke enike-ke ama-citizens ngoba is a very cooperative man. Yathi siyazisa lezakhamizi zokuthi amadamu ethu asamekanje. Kodwa kukhona okuke kwathempela khona-ke. Ekusebenzi ukuthi sibe lombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu, sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula?
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwane, ngoba singakhangela ukuthi silomthetho vele othi i-Water Act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi nikhule ziphala zakho zamanzi unganathi zonke zawami, ngoba le nihlele ukuthi izemizili ngamanga ngo-2024 uyabhantshi bekuvule ngesiphala ngesiya noma ingananga ngo-2025 siyavula isiphala ngesiya. So sinohlelo a-plan until 2027 okuthi nxa amadamu ethu lokhu esijesile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zakobulawa amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sithi sikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingakalokhu i-persista injengendlela ehamba ngayo government must come in. Sibonile kubaba uMthuli Ncube eyenza i-national budget about i-water efaka 6 million izulu likhulu kangaka, which is not even enough for even i-funding yedobho lakobulawayo ukuthi si-solve our water problem.